Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 28 kuzivandlela 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
nayeke kutiwo asikwenzeni leyo njalo sesikhuphile futhi amamemo atshela ama-members lama-constituent leader hhayi thina sikho lapho so esingabuke ukuthi owalesi sikhathi thina asika sibi lapho.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi imbiko yokuthi iqoqe olunye njalo uhlelo lokukhalala umsebenzi namuhla ingamanga.
Kuya ngokuthi ujaji wakhona ngubani, ngubani umahluli, usondelene kangakanani lezanu PF, usondelene kanjani lohulumende. Kuya ngomahluli.
Inhlanganiso emela amagqwetha eLaw Society of Zimbabwe izahlangana namuhla ikhulumisana ngokubotshwa lokugwetshwa kwabantu phezu kwamacala ababikwa bawadala ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwaqoqwa iZCTU.
I think ngalokho sibachayela ihlombe ngibona ngani besebenze njengekomiti okwakuqala basebenze kuhle kakhulu ukuthi at least isiphelele singakhweli sisiya phezulu njalo ngani bake basizama.
Inkokheli ye-Highlanders itshayelwa ihlombe ngabalandeli ngokuphungula isikwelede ebesithwalise leli qembu gadalala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU isilandule imbiko egcwele enkundleni zokuxhumana ethi isiqoqe olunye njalo uhlelo lokukhalala umsebenzi oluqala namuhla. Ugatsha olumela isebenzi zikahulumende olwe-Apex Council luzahlangana leziphathamandla zikahulumende namuhla phezu kodaba lweholo. Kucatshangelwa ukuthi nxa uhulumende engehluleka ukugcwalisa izikhalazo zezisebenzi zakhe, kulapho-ke ezizaphuma khona lesinqumo sokuthi ziqhubeke na ngokukhalala umsebenzi. Izisebenzi zikahulumende sezazisa umqashi wazo ukuthi zijonge ukukhalala umsebenzi zamupha njalo lamalanga alitshumi lane avunyelwa ngumthetho ukuthi alungisise izikhalazo zazo nxa engafuni ukuthi zikhalale umsebenzi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcinisihlalo weZCTU esigabeni seWestern Region, umnumzana Ambrose Sivindi, yena othi linhlanganiso ayikahlali phansi yakhulumisana ngenyathelo emele ilithathe ngoba inkokheli yayo ebalisa unobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo kanye lomongameli umnumzana Peter Mtasa besesitokisini.
Nayeke kutiwo asikwenzeni leyo njalo sesikhuphile futhi amamemo atshela ama-members lama-constituent leader hhayi thina sikho lapho so esingabuke ukuthi owalesi sikhathi thina asika sibi lapho sabatshela abantu ukuthi hhayi ngase sifikile ngoba thina indlela esisebenza ngayo senza lokho kucesha tasktanabantu i-consultation bese siphuma le way forward so-ke kathesi ngikhuluma kanje falingasekhonsult abantu sigqokisa nesibondi what next kodwa okusibambela kungane ukuthi wena the leadership yethu silo mtasa upresident wethu lo Jafet Moyo usekanje babotshiwe sikhuluma kanje so-ke owalesikhathi ungathi sisazama ukuthi sibancedise ukuthi baphume ngemva kwasoke sesikhathi ama-consultation engakujeka ukuthi hhayi kwakusathi zekufithiwe ayikho kikho engeve abekhona abako-organizayo angele aqiniso lapho ukuthi abakungokwayo.
Manje nxa kukhona ukutshengisela lokhu lina njenge-ZCTU lingakusekela yini?
Well, njengoba ngijile ukuthi thina indlela esiyasisebenza sifuna ukuthi nxa senza izinto sibe ngabantu bana abahlelekileyo. Thina nxa senza ukutshengisela kujwayelekile ukuthi sisebantwini sibakhonsulte namanye ama-organizations babe le-information. Okwakhathesi thina engakusho ukuthi hhayi thina sibo kikho kodwa-ke abantu bona nxa ikhona ubona ngathi ningabe lesiso sakhe yabe engakwenza lokho aqhubeke nayijoyina kodwa kwalo kucacile ukuthi sizangeze ukuthi yasuke njengoba sengijile ukuthi okungathi sisaza ngiphuma kanje kulama podcast angena i-leadership yethu upresident yethu lesinageneral bayangena so into esazikhaleyo zenethu kuzaba nzima ukuthi ngaba sikhale ngaba sikhale afuna i-divided attention safuna uku-concentrate kibo sibone ukuthi siyanga
manje okwenzakalayo khona lokhu elizweni ukubotshwa kwenkokheli akusoze kugcine kuphumelela okokuthi ligcine lina lisesaba ukutshengisela
hayi lokho akusoze kube kwasesabisa thina vele eZimbabwe ngathi since independence kejwayele ukuthi vele uhulumende weZANU-PF nguhulumende ohlukuluza abantu ungathenze semthethweni baza ukubethuthela abantu kodwa kuyisinto okumele bazokwaziwa ukuthi thina ama-demands ethu ayemile sa-demands ukuthi sifuna ukuthi iZANU-PF icace uhulumende weZANU-PF acace ngithi indaba zomnotho ibamba njani impilo zabantu zibe ngcono ngathi futhi sifisa indaba le imali ilungiswe ukuthi kucace ukuthi ibhondi e-US akulingani so sathi njengoba kunjalo ufuna uhulumende aphume egcekeni alishaye le bhondi yakhe leyo loko sakucacisa siyasebenza ukuthi acaca futhi ukuthi impilo ayisabanzeka eZimbabwe impahla akusadenga izikhula zonke ngenxa yokuthi i-fuel uhulumende wakhweza i-fuel okwesabekayo nge-150% sacaca futhi ukuthi sicela ukuthi i-fuel yehle asikacini kuloko kuhamba kwethu so sidimanda lezi zinto zontathu up to now kodwa kukhona ukuthi loba nje sizakhonsulta abantu sibone ukuthi siyangaphi bese sibone ukuthi senza ngiyasithathele kakhulu kubani elokuthi uhulumende onokwesikufisa ukuba nakwenza akwenza kodwa kuyiqiniso ukuthi hayi abantu bezimbabwe izisebenzi zezimbabwe azicabanga zifuthelene sibi kakhulu ngenxa yokuthi uhulumende silaye uhulumende ongalaleliyo
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZCTU esigabeni seWestern Region. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso emela amagqwetha eLaw Society of Zimbabwe izahlangana namuhla ihluza udaba lokubotshwa mahlayana lokwetheswa izigwebo ezilukhuni kwamakhulu abantu ababotshwa phezu kokutshengisela ngokukhalala umsebenzi okwaqoqwa inhlanganiso yeZCTU. Umhlangano lo uza ngesikhathi amagqwetha ekhonona ngokuthi abantu ababotshwayo laba kabakutholi ukwahlulelwa okuqondileyo kulandelwa umthetho. Abaningi kabazange baphiwe ithuba lokudinga amagqwetha okubamela kanti njalo izigwebo eziphiwa abanye zibikwa ziphezulu kakhulu. Umzekeliso ngomunye owesilisa owantshontsha ikhuba lokulima ogwetshelwe ukupika okweminyaka emine. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube sambuza ukuthi ubona imithethwandaba iwathetha kuhle yini amacala etheswa abantu laba.
Kuya ngokuthi ujaji wakhona ngubani, ngubani umahluli, usondelene kangakanani leZANU PF, usondelene kanjani lohulumende. Kuya ngomahluli, asonto ongayikhuluma ingakenzakala, uthi ayivele icala lakhona, ngoba phela nanku umahluli othile usivulele i-internet, kutsho ukuthi bonke abantu bazathonisiswa ngendlela efaneleyo. Hayi, kuzaya ngokuthi icala liye kubani, ngubani olithonisayo, umthetho uhlonipha kangakanani, isisekelo sombuso nipha kangakanani, uhulumende umthanda kangakanani. Kodwa nxa ethanda umthetho kakhulu, ethanda isisekelo sombuso ngendlela eqondile i-constitution, uzabeza lithetha ngendlela efaneleyo icala. Kodwa vele ungakunanzelela abantu kabasetheswa icala lokutshengiselwa, besetheswa icala lokudlala ekhaya ngoba vele isilo cala. Sebesetheswa icala lokungathi basukume vele belenjongo yokubhidliza, badilize konke. Nxa ukukhangela abantu abalungise lokho kutshengisela, bebengela njongo yokuthi kudilizwe kubuthwe ezitolo, kusuke kwathathwa izigebengu ebezivele nje zihlala khona emalokitini lezinye ebezivela kwezinye indawo ezisuke zathatha ithuba lokubuthela abantu. Lobuya bugebengu yinto embi, akula muntu ongakubusisa lokho, akula muntu ongakubuka ukuthi nxa usilwa lo hulumende uyetshontshela umakhelwane, nxa usilwa lo hulumende uyeqhekeza isitolo sikamakhelwane, nxa usilwa lo hulumende uchisa imota kamakhelwane, nxa usilwa lo hulumende ucha abantwana besikolo, nxa usilwa lo hulumende wethusela abantu, akula muntu ongakubuka lokho.
abaqoqa ukukhalala umsebenzi kumbe abanakanelwa ukuthi baphatheka bayadingwa abenhlanganiso ezizimeleyo abezombusazwe abaningi babo bacatshile abanye sebephumelele elizweni. Ungathini ngalokho?
Akula muntu ke osuke elenjongo yoku oqa into enjalo leyo into enzwe izigebengu ezivele zikhona zihlala lathi ezinye zingomakhelwane ezisuke zathatha ithuba lokuthi nanku phela abantu bayatshengisela zathi yithi sibuthe babutha bafaka ezindlini zabo. Yibo ke laba bantu okufanele badingwe bafakwa amacala bagwetshwe ngendlela efaneleyo, hayi laba baqoqe ukutshengisela labana benze into evunyelwe ngumthetho. Umthetho uyavumela abantu ukustrika, uyavumela abantu ukuthi bahlale emakhaya bakhalala umsebenzi. Akulacala kulokho umsakazi. Yinto esegcekeni leyo. Uhulumende kayidinga lezi zigebengu bezibuthela abantu achiyane lalaba abanye abepolitika sibabopha athi babaqoqe lokho ukutshengisela. Ukutshengisela silocala. Akula muntu oqoqe lezi yazigebengu nxa ziqoqiwe. Kukhona ke kumele alandwe lowo muntu oqoqe lezo zinto. Kodwa hayi laba babobophile abepolitiki ababafaka qalale hayi abe ZCTU hayi abe ama NGOs bayedinga izigebengu ezivele ziyabe zisazakala endaweni ezizwe ezidilize kangaka zaqoqana zabuthela abantu zenza ukugebengu obubika.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa aphakathi kokuthungatha iziphathamandla ze-MDC lezenhlanganiso ezizimeleyo ezingamashumi amabili lasikhombisa ezetheswa icala lokuphehla udlakela ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwaqoqwa inhlanganiso ye-ZCTU. Iphephandaba leHerald lona liviga ukuba amakhansili eHarare lechitungwiza aseqalisile ukudiliza izakhiwo ezingekho emthethweni kulawa madolobho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho okusenhliziyweni zenu, kungaba yikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Salbonani ndinjani, hlalalana ngase South Africa kodwa ngibuye eCholojo. Hayi kamasuke ngilicho. Kodwa ke bengithanda ukusola ngesenzo esenzakalayo lapha kithi eZimbabwe. Abantu bokuqala ukubasola bengisola ke laba abaphezulu ama-veterans. Kuze ngibone ukuthi ukulimala kwabantu bazama ukuthi bayethusele abantu. Abantu bangakwazi ukuthi babe ne-freedom. Kuze babone ukuthi uma kungathatha ke abasha batake over from bona ama compensations lawa abaphiwayo azabe selahlekile, akuseke umuntu ozobabona ozakaba recognize. So yikho bebusy cause uma sikhuluma kanje sikhuluma ngama veterans siqala ngabo o president o vice president ama major generals wonke besizobuya kwabanye ngibabanikeza amasocha namapolisa amandla ukuthi abalimaza abantu bazama ukuthi babayithusele. Into le abayenzayo mina ngiyibona irongo kakhulu because uma bebulalana nentsha ngubani ozobavotela kusasa? Kumbe yikho ababekulwela ukuthi bona bazohluthula bahlale nje bekuba badlayo bona? Because ke lokho abakutshoyo ukuthi amasocha aye kumsebenzi adizetha babe bangani nabantu ukuthi bahamba besiyatshana nabantu. Abazikhuluma kumbe kuthiwa kubhonjiwe emzini wakhe uthiwe ngakapresident bacabangele lokhu abakungcono. Umuntu usowayeka wachiyana nakho lokho sowulwane. Abakhuzwe laba abadala laba kanti bona ababotshwa.
Yebo, njani kustudio 7 siyakulisa ngumakhumalo lapha ngise-South Africa. Lokhu kwenziwayo lapha eZimbabwe angiboni ukuthi izwi lelani ngaba lisa-controle. Laphana abantu beZimbabwe kumele bebambane bengabambane. Bebona ukuthi kuyabhidliswa umbuso we-ZANU PF. Uma umbuso lo ungabhidlikanga kuzaqhubeka kunje udubo lokuba lisiya phambili ngoba khona manje abantu bayalamba. Abantu akula nto ekhona imigwaqo ifile yonke into ifile into esebenzayo nje lugodo abantu kababuswa lugodo njengenkomo ezilimayo konke lokhona kuroma kuroma noma kuthiwa abantu bengakhulumi kumamedia bazabotha ini kodwa abantu kabaphalaze uvo lwabo yonke le nto ezikhala zimbabwe ayihlekisi futhi kayikho mnandi kuba kwabonaka ukuthi ilizwi leli kalilamvalela phambili liyinqwela njenganamasondo so inqwela ngalamasondo izadiniswa ngubani so abantu kabake bezame ukutshentsha i-steps bebona ukuthi i-ZANU PF yabhidlika mpela kungene abanye abantu abangasiyibo kuphume lona nje into ethiwa i-ZANU ibhidlika iphele ngoba angiboni ukuthi ukuphela kwe-ZANU kwaba kuyikufa kweZimbabwe ngoba kwakule zaphu izaphu yaphela sakwamukela savuma le ZANU makube njalo kungene omunye umuntu ongasoze bekhuluma ngayo ngento ezinganamsebenzi.
Singene enkayi nosikosivana salibonani balaleli mina ngisemakhaya lapha in a rural area kuleyinye ishut down which is being ignored by both electronic and print media ukuthi there is a total shut down of schools since zavulwayo mhlaka 8 akulabantwana abaya esikolo khonapha kuward 11 ngengabhodabhoda izolo lapha nje ngizihambela angizanga ngihlangane lo mntwana duze le any of our schools kwezinye izikolo kuward 11 khona vele lamatichara wakho lokhu ezavulwa izikolo abantwana abazake bafunde kule shut down of schools sicela ukuthi uhulumende ati address this with the agency it deserves ngabantwana abanjani abazakhula bengafundi abantwana have lost a total month bengafundi emakhaya kona akula teacher ngijolo yedwa owake wafundisa kwesinye isikolo khona phaduzana kulomntisho wakwazama ufundisa baphose bamudla amanye amateacher government address this with the agency it deserves.
Laboke bekungabalaleli bethu abasithumele imlayezo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inani labantu abafele engozini yokudubuka kwelinye idamu kwele Brazil seliqonge lafika kumachumi amahlanu lasishiya kalombili. Abantu abangamakhulu amavili kabaziwa ukuthi bangaphi lokuthi bayaphila na kumbe hatshi. Uhulumende wele Nigeria uthi amazwe afana leMelika leBritane kumele achiyane lokungenela kundaba zalelo lizwe. Amazwi la alandela imbiko ethulwe ngamazwe omabili ecothoza umongameli Buhari ngokuxotha umahluli omkhulu walelo lizwe. Izisebenzi zikahulumende weMelika ezifika phose isigidi sezibuyelile emsebenzini kulandela ukuvulwa kwengatsha ezizisebenzelayo ngeviki ephelileyo. Beso kulenyanga ingatsha lezi zivaliwe umongameli Donald Trump esithi zizavulwa kuphela nxa abebandla eliphikisayo elamaDemocrats bengavuma ukumupha imali efika ku-$5 billion eyokwakha umduli wokuvimba ukungena mahlayana kwabantu eMelika bevelela ngakwele Mexico. UTrump uthi uzavala njalo uhulumende lo kungadlula amaviki amathathu ama Republicans lama Democrats engavumelananga phezu kwemali ayifunayo. Siqhume isizalwane seZimbabwe esihlala khona phe eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Ngathi Trump uzibophele ngoba during ama elections wayelocate abantu ukuthi uzakho iwolay, and he was very clear ukuthi Mexico izabhadala. So kathesi siyambona seqa lapha langapha edinga imali ku-Congress. Kodwa ama-Democrats rightly bayambuza ukuthi kodwa wena Trump watsho ukuthi Mexico izabhadala. Number one, abakayenzi study. U-Trump has never advanced empirically ukuthi i-wall lay izanceda njani. Ama-academics, even abantu abasebenza e-border, labo bayamtshela ukuthi i-wall lay is not the best way yokuvikela against illegal immigration. Ama numbers abantu abaza ngapha ama illegals has been going down over the years, and abantu come nje baya overstay, bayangena ngezinye indlela, not necessarily ukcross border illegally. So khanya ngani bazabe belokhu behluphana yena uTrump. Sokumthwele nzima ngoba ibase yakhe yesupport kuparty yakhe, labo sebemkhangela ukuthi songani ipromise yakhe is not going to be kept on a wall lay. It's no longer making sense.
Ubona kusiba lokuvalwa futhi yini kukahulumende ingadlula i-3 weeks uTrump engakayitholi leyo mali?
Ngiyabona uzazama sibili ukuthi bengavali ngoba ama-ratings akhe sekhanya ngani ayayehla mbijana. As long as the shutdown it was prolonging. So I suspect uzazama sibili ukuthi bebe le solution ukuthi bengavali, kodwa sizabona.
Abanye abaphandle kungaba kusezwe kazi le-Afrika, eZimbabwe ngaphi langaphi, nxa besizwa ngeMelika bacabanga ukuthi hayi into zonke zibutshelezi nje zihamba kakuhle kwezombusazwe kuyo yonke indawo. Nxa bebona konke lokho kwenzakalayo bacabanga njani?
Kuyabamangalisa ngoba abaningi nxa bekhangela iMelika ikhanya ngani ilizwe sibili okungelamsindo, izinto zangikhona are well organized. So kuyabamangalisa ukuthi how kanti laseMelika lakho bayabangana so ukuthi ihulumende izivalwe. Kuyamangalisa sure. And this has become a recurring phenomenon okusitshela ukuthi engxenye labo lapha eMelika ama-problems esiwabonayo kwezinye indawo ezi-constitution lama-process angikhona seqalisa ukubahlupha, ngoba ngathi ilizwe selitshintsha in terms of ama-demographics angikhona konke lokusebenza okwama-political parties. So qalisa ukubahlupha labo. So perhaps going forward sokumele labo bekhangele kutsha ukuthi i-constitutional arrangement yabo ime njani, ama-shutdowns laba bezama ukuwajinja in future ukuthi they don't occur again.
Ukuthola i-visa yokuza ngapha eMelika nxa ukwelinye ilizwe, ngiphumzekeliso ngithi useZimbabwe, bekuvele kungalula emveni, kodwa nxa uqathanisa lakathesi ungathi sokuwesi yini kumbe kuyafanana nje?
Ngathi sokuwesi. Ngikhangela ama-figures kwamanye amazwe, bengise-Jamaica, banjeyo ukuthi ngesikhathi ka-Obama besokulula sibili, bayakhangela ama-figures of ama-rejections, and bethi ngesikhathi ka-Obama inumber yama-rejections yawa sibili biyehlile. Kodwa uTrump edengena sokwajinja totally, sebencitsha ama-visa. So it's not surprising ngoba i-party yakhe ama-Republican, they are very much against indaba ye-immigration, both legal and illegal. So bafuna ukuthi kwenzima sibili ukuthi abantu beze ngapha eMelika.
Umnumzana Kelvin Manduna, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Andikwanise kumutaurira kuti mwana ndamuchabuda, ine pasi pamwoyo ndichimuda, siyana naye iwe, tisiyana naye, siyana naye. Andikwanise kumutaurira, asi ngiwe siyana naye
usivalela usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa
futhi siyana naye
usivalela usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa
futhi siyana naye
uthi imina
siyana naye
angihlukane nentombi
yakhe
uyala kanjani
siyana naye
ube intombi yaliwa
siyana naye
uthi kimi mina angihlukane nentombi yakho uyala kanjani ube intombi yaliwa
andikwenzekumthalela
usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
siyana naye
ukalena lapho usuka khona songtshela lento ngtshela yona angibuzwa futhi awuphinde
kanti siyana naye
uthi imina angihlukane nentombi
yakho
uyala kanjani ube intombi yaliwa uthi kimi mina angihlukane nentombi
yakho
uyala kanjani ube intombi yaliwa uthi kimi mina angihlukane nentombi yakho uyala kanjani ube intombi yaliwa nje kanti yona yazi ukuthi intombi yakho uma ngabe izwe ngayo
ngabe izwe ngayo
kanti yona yazi ukuthi intombi yakho uma ngabe izwe ngayo
ngabe izwe ngayo andikwanize kumutaurire kuti mwana ndichakuda azipe moyo ndichimudainde ndatisiyana naye
ndatisiyana
naye
That
is the
end of the night.
Superstar Oliver Tuku Samanyanga Mtuku Nziye siqhubelake uhlelo lwethu lwalamhlanje ubekiwe emzini wakhe izolo sithi lala ngokuthula aqhawe siyake hlukana isikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso emele isebenzi ezCTU ithi imbiko yokuthi iqoqe olunye njalo uhlelo lokukhalala umsebenzi namuhla ingamanga. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngowafast 7. Lami asihlanganeni kwezekuseni injalo kusasa olivalelisayo ngontungamilinkoma litshone kuthi.